Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Livuka njani mthwakazo muhle olamukela emoyeni ngolwesine mhlaka 1 kumabasa 2021 ngontungamile inkomo. Endabeni zekuseni lamhlanje
kumacala lawa omabili ilinye icala linye ngalinye lithwala isigwebo eseminyaka engamachumi ejele.
Osakhulayo MDC Alliance umnumzana Makomborero aruzivishe ulako ukupika okweminyaka engamachumi amabili ngemva kokufunyanwa elecala lokuphehla udlakela izolo.
Abantwana labo kungumthetho waleli lizwe ukuthi kumele bafundiswe ngolimi lwangekhaya lokodwa i-mother tongue.
Lo lonke lohlupha udaba lwababalisi abafundisa emathebelelendi kodwa bengenelisi ukukhuluma isiNdebele lezinye indimi zakulumango. Kubhubhe ababili nge-coronavirus kuleli izolo. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Kubhubhe abantu ababili nge-COVID-19 eZimbabwe izolo, njalo kwatholakala abangamachumi amabili lane belomkhuhlane lo. Lokhu kukhuphule inani lasebefunyenwe belawo selokhe ufike kuleli laya kunkulungwane ezingamachumi edlula amathathu 36,889. Asebebhubhile bedlula inkulungwane elamakhulu amahlanu 1523. Inani lasebehlatshwe ijekiseni yakuqala yokuvikela lomkhuhlane likhwelela yaku 76,995 ngemva kokuhlatshwa kwabangu 4,051 izolo. Asebehlatshwe eyesibili bakhwele baya ku 14,885 ngemva kokuhlatshwa kwabangu 1,963. Osakhulayo MDC Alliance umnumzana Makomborero aruzivishe olilunga le National Executive yaleli bandla ufunyanwe yinkantolo kamantshi elecala lokuphehla udlakela lelokulwisana lamapholisa izolo. Uaruzivishe ubhekane lamanye njalo amacala angakathoniswa. Okwamanje usemelele ukugwetshwa. Sibuze iqweta lakhe umnumzana Khosa Mncube ukuthi ubhekane lesigwebo esinganani.
Kumacala lawa omabili ilinye icala linye ngalinye lithwala isigwebo eseminyaka engamachumi ejele. Kukhona futhi ukuthi inkundla ingakhona ukuthi ithi kabhadale ifayini. So kunjalo ke ukuthi inkundla ingathi kabhadale ifayini kumbe imgwebe okweminyaka engu-10 for icala linye ngalinye kumbe ihlanganise ifayini lesigwebo sokuthi apike ejele.
Amanye amacala akhe asemthethwandaba azaphathwa njani njalo likhangelela ukuthi agwetshwe nini?
Kutsho ukuthi uyabe eseza gwetshwa ngeviki ezayo ngoba icala lidluliselwe phambili ukuthi lizangena futhi mhlaka 6 April ngoba umtshutshisi ubethe yena usafuna ukuthi aqale akhangele ukuthi mhlawumbe ulamanye amacala aseke afunyanwa elawo yini. Siyazi ukuthi kulamanye amacala angathoniswa alokhu esapending lawa gakawakhangelwa. Nxa kukhangelwa ke kuyabe kukhangelwa amacala alama previous convictions khona lapha asefunyanwe khona ukuthi usele macala ayikhona lawa alokhi esapending
kuyini elizakwenza pho
okwakhathesi ke kulanto esiyabe singayenza siyabe siyalindela ukuthi umanje aze ethule isigwebo sakhe bese sikhangelisisa kuhla ke sidlulisela icala phambili but okwakhathesi akulanto esingayenza kuze kufike isikhathi sokuthi usephiwe isigwebo
Umnumzana Khosa Mncube ligqwetha leZimbabwe Lawyers for Human Rights njalo umela osakhulayo MDC Alliance umnumzana Makomborero aruzivishe Lanxa owake waba ngumeli wenkayi South edale lephalamende umnumzana Abednego Bhebhe sithi uZulu walesisigaba usekela iMDC Alliance ngobunengi ibandla leMDC lithi akunjalo uBhebhe ungene ku-alliance ngeviki edluleyo ngemva kokuxotshwa ku-MDC nyakenye lapho ayengumqoqi wenhlelo zaleli bandla uBhebhe uthi abantu benkayi South abanengi basekela umbono wakhe wokuthi kuqiniswe i-alliance ngoba kuyiyo yodwa engakhupha iZANU-PF embusweni Ngakho uthi uzasebenza nzima ahuke labo abaseleyo labo baye ku-MDC Alliance. Kodwa isikhulumeli se-MDC thi umnumzana Witness Dube uthi lokho ngeke kwenzeke.
Labo ke uBhebhe uzabathatha bonke. Labo nxa beyimhambuma njengoBhebhe bazasiwa le, bayisiwe le. Le lale ngubaba uBhebhe kodwa abantu esithini esikucelayo njengeMDCT ibandla labo elatshiwa nguTsvangirai likhona umbutho lawo wachiwa oMDC Alliance wachiwa ngubaba uTsvangirai kodwa wayevumelene lomuntu wonke ukubana inkokheli yeMDC Alliance ivela kubandla leMDCT ngakho okwakhathesi lowo mkhokheli ngubaba uDouglas Monzora yikho lizabona ngokhetho olulandelayo abantu bonke abazabe bemelele iMDCT lalabo ababe kuPDP abakhitshiweyo eParliamente bazangena bekuyena leyo alliance uMonzora ehambisa abeMDCT abakhokheli babo PDP lamanye amabandla behambisa labo labo ababevele kumabandla awo
Uthi ubaba uBhebhe galilasekelo enkayi South kanti lama structures vele galilawo njenge-MDCT.
Inkulumo yena le yiyo sokumele itshengisele abantu ukuthi ubaba uBhebhe ungumuntu olobudlelwano obunzima kakhulu leqiniso. Alikho nje duze la iqiniso. Uthe yena khathesi ngo-2018 encintisa ukubana abele idale laparlamente wathola amavoti angadlula inkulungwane ezintathu, 3,000. Lezo nkulungwane bezigaywa ngobani nxa kungela ama-structures.
Lithi kukhetho Dube lizangena li-MDC Alliance. Njani kanti i-MDC Alliance ingekachamisa yena elilwisana layo futhi.
Abanye bakhetha ukungabuyi kuleyo Congress, ababuyayo bakhetha ubaba uDouglas Monzora ukubana abe ngumkhokheli omutsha we-MDCT. Oso usitsho ukuthi ngokomthetho langesivumelwano samabandla, nguye umongameli we-MDC Alliance. So isivumelwano lesi sasikuchaza sobala ukubana amalunga edale lephalamende noma engene engaphansi kwe-MDC Alliance akutsho ukuthi asetshiyane lamabandla awo wonawo angenisa ephalamende afana labo MDCT labo PDP labo MDC ayikhokelwa ngcube lamanye amabandla yikho okuvele khona ingxabano enkulu enze ukuthi abanye bazibakhitshwe ephalamende ngoba bese belwisa ibandla labo i-MDCT
Umnumzana Witness Dube yisikhulumeli se-MDCT. Sixoxe njalo loBhebhe sambuza ukuthi uthini ngamazwi e-MDCT.
Angiselaso isikhathi sokuthi ngichithe ngiphendulana labantu be-MDCT ngoba kusobala ukuthi injongo yabo ukuthi ke njengoba sesivele sesilungiselele ukuthi izano sesiyayikhipha enkayi sebebuya bezezama ukuthi basetshenziswe izano hayi thina enkayi singamandebele umvundlu tshale esikhundla lokho kuzazitsho ngo-2023 angidingi ukuthi ngitshone mphikisana labantu ngesilungu okuthiwa ngama-appendages ezano ngoba okundwisayo kathesi kumbe engilwa lakho mna enkayi yizano PF so anyone oyabe ephikisana lami enkayi uyabe izano PF kumbe anyone uyabe phikisana labantu benkayi enkayi babe beyizani PF asisadingi ukuthi kube lo muhu wamabandla enkayi sizazama ngamandla wonke ukuthi wonke umuntu osenkayi azi ukuthi okungafuneka enkayi izani PF so kanisadingi ukuthi ngitshone mphendulana labantu beMDCT
uthi wena abantu kumele babambane phansi kwe-alliance Ogungani lokho kuqhakathekile kakhulu kuwe.
Kuqhakatheke kakhulu uDungamile ngoba injongo yokwenza i-alliance nxa wayesaphila uTswangirai yayingeyokuthi wonke amabandla aphikisayo abuye abambane alwise iZANU PF. So ngikhuluma kakhulu ngoba ngiyazi ukuthi singazama ukuthi sifuqe ngamandla umsebenzi owaqaliswa ngubaba uTswangirai engakafi ukuhlanganisa amabandla silwisa iZANU PF. Kusobala njalo kumqoka sizanqoba ngo-2020
abeMDCT bathi bazancintisa ukhetho beyiMDC Alliance uthini ngalokho
khonoku abakwenza isitayela sezanu esitshengisa ukuthi kulokusebenzelana kuhle lezanu esitshengisa njalo ukuthi nxa besithi bazasebenza lezanu sebeqalisile bayakukonfirma ke ngakhona ukuthi bathi bazasebenzisa ibala elithi MDC Alliance ngoba bevele besebenza la izanu izanu ekulwisayo i-alliance efuna ukulwisana layo so njengoba i-alliance ifuna ukulwisana layo lo ofuna ukusebenza lezanu uzabe sebenza lezanu ngendlela zonke akudingi lo muntu ongayanga esikolo ukuthi akubone ukuthi amajaha lezintombi laba abathi bayi MDCT ngabantu asebesetshenziswa izanu ngoba izanu ingene ngekhulu asebekwenza lapha asebefuna ukuthi basebenze i MDCT ukuthi bangenele i opposition ngekhulu
umnumzana Petniko Pepe lilunga le MDC Alliance Ibandla lezanu PF lona liyakulandula ukuthi lisebenza leMDCT. Udubo lwababalisi abangenelisi ukukhuluma indimi zemathebelelendi kodwa abafundisa ezikolo zalesi sigaba luya phambili uhulumende sithi uphakathi kokudingisisa ngokuxotshwa kwababalisi abahlanu abakhuluma ulimi lwesishona eNkankezi Primary School. Umnumzana Taungana Ndoro obona ngokwethula kwembiko kugatsha lwezemfundo ephansi utshele iphephandaba leChronicle ukuthi iziphathamandla ezihlolisisa ngezemfundo esigabeni seyinsiza ziphakathi kokuphenya lolu daba njalo ziza kwazisa uhulumende impumela. Abazali babikwa yibo abathe ababalisi laba kumele baxotshwe. Nyakenye unkosikazi Sthembiso Nyoni omela inkayi North edale lephalamende njalo eyisiphathamandla seZANU PF watshela iStudio 7 ukuthi wangenela udaba olufanayo kulindawo ngoba umphathisikolo kanye lababalisi abayisishiyangalombili bonke babevela esigabeni semaswingo njalo bengenelisi ukukhuluma isindebe. Le kodwa wathi akufanelanga bexotshwe kungela sisombululo ukuhlaziya lolu daba usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxele ngcwethi kwezemfundo umnumzana Thandeko Zintimkandla yena othi uhlupho lolu alutholakali ezikolo kuphela
abantwana labo kungumthetho walelilizwe ukuthi kumele bafundiswe ngolimi lwangekhaya lokodwa imother tongue. Ngakho uhulumende nalo wabeka lowo mthetho, kumele abone ukuthi umthetho lo uyaqiniswa, ngobana umntwana kafundi lula nje. Phela umntwana soswitch esemdulini kumele aqalele phansi kulokodwa iconcept building, aqalise ukuzwisisa ukuthi ukufunda kuyini, efundiswa ikakhulu ngolimi lukanina, ngoba nazikhona ezinye izinto ongazake uzichase ngesilungu ikakhulu nxa abantwana bebancinyane. Lanxa zingaba isilungu kumbe isayensi kumbe yini, ziyabe zifuna umuntu owazi ulimi, atsho ulimi kuphela kodwa lamasiko abo abantwana, ukwenzela ukuthi bakubambe lula loko okufundiswayo. Yikudelela abanye abantu, yikudelela ezinye izindi, udelela ezinye izizwe, babe sebezibona ukuthi ngabe ilizwe lonke likhuluma ulimi olulodwa. Kayisikho loko, vela kusoze kwenzakale.
Singathi uhlupho lwezindimi lolu lubahile yini ezigabeni zeMatabeleland?
Uyabona sithandekile, eqinisweni sesikhuluma into eyiyo. Udubo lolu luvele lukhona. Yebo kambe nxa kukhulunywa kuthiwa i-tribalism, i-tribalism. I-tribalism yokuthini abantu bekhuluma ngezinto ezibahluphayo ezibonakalayo. Namhlanje nje ngene kwenye indawo lapho kade kumele ngigeze khona izandla, nathi jaha ngiyalibingelela mina ngesintu, lingiphendula ngolunye ulimi oluthize. Ngithi wenzani ke khona buvela ngaphi? Waqamba khona le kubobhitha ukuthi kambe shwa akula muntu wakhonapha ongamanje emnyango abefafaza abantu ngomuthi lo. Esipoliseni kangikhulumi, kumbe kuse-VID, kuse-CMED, kuwamahhovisi kahulumende, uze uhambe uye emakhaya labo abanye. Uyafica belencwadi ezivela ku-Ministry of Lands, behlezi emakhaya bezikhulumela indimi ezingekho lapho. Kanti abalapha bakhuluma indimi zalapha, abazalelwa lapha, abankaba zabo zikule ndawo, umhlaba bona bawufuni yini? Ezinye izigaba labo sobhuku asebevela ngengxenye abangayisibo bakithi, abangabe bevela khona le emashonaland, kwenziwa nguhulumende sibili, ngoba nguye umele abone ngengatsha zakhe ezehlukeneyo ukuthi abantu besigaba yibo abaphatha izinto kumbe inhlangothi ezithize, ukwenzela ukubana abantu nxa befuna uncedo bangaze baba lobunzima bokuthi bazichasise. Uhulumende ungathi ulohlelo lokuginya ezinye indimi lamasiko abantu kubi.
Umnumzana Thandeko Zintimkanhla yingcwethi kwezemfundo. Seli kubonile na okusemaphephandabeni namuhla. Iphephandaba leChronicle lithi umphathi ntambo obona ngokwenzakala ezansi eMandebeleni, umnumzana Abednego Ncube, sekhuthaze abantu ukuthi babhalisele ukuvota kukhetho luka-2023. Inkundla yesayithi yona ithi ibandla lezaphu selimise umqoqi wenhlelo zalo, umnumzana Derek Katsenga, umsebenzi limetesa icala lokuphehla ukuzondana ngemihlobo phambilini kwekhongresi yaleli bandla ezakhetha inkokheli entsha ngalinyanga. Sogu isikhathi sembiko yenu.
Babu Nkomo nabanye osebenza nabo, ngiyakubulisa. Mina igama ingumcetshwa, ingane yakwamcetshwa mpela, umntwana esilo umcetshwa ngokwakhe ophethe isigaba sakwasiphepha. Enginakho lapha ukuthi Babu Nkomo nginesikhalo kubana ngishilo ngaphambilina ukubana abantu bakithi womthwakazi mamele lesi senzo esenziwa kubantwana bethu engisibiza ngokuthi we shoot them before they grow, okuyikubana abantwana bethu ezifundweni zabo
zinikezwa othisha abavela ngakolunye uhlangothi okanti lolo hlangothi luhlekisa ngathi kubana asifundanga okuyibutha lokho esizweni sakithi bese ngiyazibuza ukubana kungenzeka kanjani ukubana isitha sikuhleka sitha ufundanga sikucikela phansi sikuvalela amathuba empumelelo nakuphi nakuphi bese sithi jike jike sikulethele abazayenza ukubana abantwana benu befunde bethole ukuqeqesha okungaphezulu ngiyala ayikho leyo yilapho nje ngithi uba uvuma abantu bakwethu komthwakazi abazame ngazo zonke indlela ukubana linto ayisuswe eyokubana sibe silethelwa othisha abavela enhlangothini ezisihlekayo thina bakomthwakazi okanti kanti kunombuzo othi abethu abaqeqeshayo kwezobuthisha bayaphi ngoba khonale kulolo hlangothi esithola khona othisha abazobhidliza imfundo yabantwana bethu abethu kabavunyelwa ukuyafundisa khona yilento khala ngayo ende ngisakhala ngicela uyisho leyo abantu bakamthwakazi beyizwe bavule amehlo bavuke emaqandeni mayelana ngemfundo yabantwana babo njalo bekhuthaza abantwana ukubana beqine ezifundweni zabo bengabi ngabantwana abathi bebancane bese sema primary bekhangelela ukubana ngizoya eGoli ngizoya eBotswana ngizoya kuphi nakuphi
bakithi osifiso Ndlovu labo ngithanda ukukomenta ngabo bamele izano osifiso Ndlovu abamela ngamaditsha izithombe nje ngani bamele amaditsha but hayi bamele izano la uyakwazi khonapho ikwelo mehluko kulabanye
ngiyakhuluma kustudio 7 ngicela uncedo kubo gift o Ezra lindingela isponsor khona ngapho lonke abestudio 7 ngingumadube ngicela isponsor sokuyayakhela umuzi wami ngasebenza kodwa umsebenzi wakhona imali yangikhona izange yaphuma so ngihlezi ngifuna ukudingela uncedo lokuya kwakha
njani mina ngumthokozisi ngilaphaya kwele Botswana ngabona indaba le corona yeyisidida ingqondo leyi ubana uphila kanjani kakhulu njengelizwe lakithi leZimbabwe nxa yesimo zibheda imithi iswelakala ezibhedlela zingasebenzi sizwisa ubuhlungu kakhulu ukuthi kathi uhulumende osibusayo sibusa ngaluphi uhlobo ezinini zethu zisifa yena ukhangela kwakhe kuphela ukuthi kube ngokulungileyo kathe sinokukhathazeka ngabazali bethu endaweni elipane wakuthi bathwele nzima bakhulile izimuli zethu nabantwana bafundi hayi kulusizi kakhulu njengakithi esigabeni selipane ejanke yeyi kunzima kakhulu lokho
sanibonani bantu bakithi linjani ngezindawo
hayi yazi abantu bezano PF lo mnankagwa ngendlela sebe-free ngakhona elizweni laphana abantu laba sebe-free too much lapha amaphoyisa la lamasosha asisenza loba yini ebantwini sebethatha ilizwe lela balenze into encane kakhulu ukuthi bahamba belifake emaphuketi nabo balithwala ngendlela asebesenza ngakhona akula muntu ongayiboniyo into eyenzakala ekhaya abantu sebebulawa mahlayana abantu bayangena kulezindlini abafazi bayaretwa and angeke uze ukuthi akulomuntu ezanuphefu obanjiweyo phakathi kwezahlakalo zonke lezi kuhlala kuthiwa kuya investigatewa ngubani umuntu owakhe wezwa kuthiwa sekulomuntu obanjiweyo since kutshaywa ama-political parties wonke la umuntu owabanjwayo nguphi owangenelwa endlini nguphi okwazi ukuthiwa kona labo bantu sebabanjwa abantu abathunjwayo abantu abaretshwayo lamanje awukaze kubanjwe even umuntu oyi-one izanuphefu isezenzela umathanda and sebe-relaxe kakhulu ekhaya lapha sebesenza loba yini umnankagwa labo okwakucala vele abantu kwabahloniphi abantu kwabahlonitshwe ekhaya phela umuntu wonke ophozana lo mnankagwa uphila njengenyamazana ufana lokuthi usegangeni ngoba anytime endlini uyangenelwa anytime uyathunjwa anytime uyabulawa anytime uyathathelwa izinto zakhe loba yimali loba yini kufana labo businessmen o-businessmen vele ekugcineni bagcina bethathelwa imali njengalokhu umnankagwa aseqala ukukwenza lokhu ilizwe selikwelinye izinga leliya ilizwe selikwelinye izinga zinga ngalo mnankagwa lo sebe-relaxe kakhulu sebe-free kakhulu labo abantu bezana uPF amaphoyisa lamasotsha
la nabobe kungabalaleli be Studio 7 abasithumele imilayezo yabo nge WhatsApp. Lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001 202 465 0318. Singene kwezivela kwamanye amaswe. Elebotswana lithi liyaphambili ngohlelo lokuphungula indlofu zalo ngokuzingela ngoba sezizinengi kakhulu lanxa nje kulabanye abangavumelani lalolu hlelo. Inhlanganiso yeWorld Economic Forum ithi kuzathatha iminyaka edlula ikhulu 135 years ukuthi kube lokulinganiswa kwamathuba phakathi kwabesilisa labesifazana emhlabeni jikelele. Sikhangele udaba oluphathelane leMelika. Ukuthethwa kwecala lokubulawa konsundu uGeorge Floyd lipolisa elimhlophe kungene kusuku lwesithathu izolo lapho abachuchisi abatshengise khona ividiyo entsha enze omunye umfakazi wesilisa wehlisa izinyembezi. Kuvidiyo le uFloyd uvela esesitolo lapho abizelwa khona amapholisa esetheswa icala lokuthenga igwayi nge-$20 yokuzibazela. Imveza njalo esebandezelwe entanyeni ngumsolwa uDerek Chauvin okuyikho okubangele ukuthi umfakazi lo awise ezimathonsi. Omunye ophe ubufakazi ngowathengisela uFloyd. Sixoxelo hlaziya ezombusazwe njalo elandela ukuthethwa kwaleli cala umnumzana Difa Dube.
Esesikubona kusenzakala kathesi ngendaba le kaFloyd, sekukuningi osekuzanywa okuhlanganyelala khona lokhu ukuthi bakhulume baze bayifika ekuthenini kwaba lezimali ezefake. Konke lokhu asebezama ukuthi bayakhe icala against uFloyd besenzela ukuthi kube sengathi uFloyd yena vele nje wayevele nje wayengumuntu owayeyisigebenga, kukanti bazama ukuthi baprotecte yena lo onguye umbulali, bazama nje ngakho konke kusemandleni ukuthi bavikele lo omhlophe. Ngoba umuntu omnyama sonke isikhathi sivame ukuthi sikubone kakhulu ukuthi nje umuntu nqa ungumuntu omnyama emakhiweni nqa bekubona basuke bayibona isigebenga andubana baze bayelelise ukuthi bakusondelele. Yikho sibona ukuthi kakhulu kusenzakala isigameko eziningi kakhulu eMelika, uthole ukuthi indlela okuphathwa ngayo umuntu omnyama kungenzeka uthole ukuthi umuntu omnyama ama-chances ukuthi afakwe izankosi noma umuntu omnyama ukuthi ahlukumezeke ama-chances akhona yi-90%, kodwa umlungu ama-chances ukuthi ahlukumezeke yi-10%. Yikho esesikubona kathesi ngama-proceedings lawo ayenzakalayo kathesi ukuthi bazame ukwakha icala against uFloyd ukuthi icala leli lize lichithwe.
Ungathini ngendlela abachuchisi lamagqwetha omsolwa abaqhuba ngayo lolu daba?
Abachuchisi benza umsebenzi wabo ngendlela eqondileyo njalo ngendlela eliqiniso phakathi. Kodwa ke amagqwetha lawa ngendlela asebemela ngayo umsolwa lo sebezama bazama ngakho konke kusemandleni ukuthi icala lakhe leli alingabe lisaqhubekela phambili ukwenzela ukuthi lo atholakala ukuthi okushuthi uFloyd uvele nje wayengumuntu owayengazijonela iloba noma wayengazange wacindezelwa ngendlela ebuhlungu ileli polisa. Kodwa ke nxa sesikhangela iqiniso sekukhangelwa njalo indlela ama-videos la avela sekuleta kuqala atshengisela sobala uFloyd wakhuluma waphinda waphinda lapha esitsho khona ukuthi akasayenelisi ukuphefumula. Kungani bengazange bazama ngaso lesi sikhathi ukuthi bazame ukuthi batshintshe indlela ababemphethe ngayo, kodwa baqhubeka beloku bembandezele kunjalo bengazange kwabe lotshintsho? Indaba leyi babunkomo iyadinga kakhulu ukuthi ifakwe izibuko kakhulu ijudiciary yeMelika ilapho ezabonakala khona ukuthi eqinisweni bona bamela izigebenga yini noma bayenelisa ukusombulula icala nxa kuukuthi umuntu engumoni bayenelisa ukuthi bakuhlukanise konkwala bengakhangelanga umbala womuntu ukuthi umhlophe noma umnyama.
Umnumzana Difa Dube uhlaziya ezombusaswe. Uziphetha ezekuseni sikhangele ebezihamba phambili. Osakulayo MDC Alliance uMakomborero Haruzivishe ulakho ukupika okweminyaka engamachumi amabili ngemva kokufunyanwa elecala lokuphehla uDlakela izolo. Lulokhe luhlupha udaba lwababalisi abafundisa emathebelelendi kodwa bengenelisi ukukhuluma isiNdebele kanye lezinye indimi zakulumango. Kubhubhe ababili nge-coronavirus izolo. Lanxa owake waba ngumeli wenkayi South edale lephalamende, umnumzana Abednego Bhebhe sithi uZulu walesi sigaba usekela i-MDC Alliance ngobunengi, ibandla le-MDC lithi akunjalo. Kwanele Mthwakazi likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-7:30. Asibeni sonke kweze kuseni njalo kusasa ngo-6:30. Yimi uNtungamile Nkomo.